Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngomgqibelo siku 21 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kufanele abathinteka kudaba lwegugu Raundi bezikhethele abafuna kwenziwe, njalo induna ezaqeda ukukhulumisana labantu esigabeni sayo izatshela uhulumende yena ozaletha usizo.
Uhlupho lwezinduna zethu ezinye ukuthi zisuke zingananzeleli amandla ezilawo ngokuba zinduna, so kungani ubuduna bazo babuthatha kubandla leZANU-PF kanti bazinduna nje ngenxa yamakhosi ethu uLobhengula lo mzilikazi, kugcina kusenzela athi abanye babo singabathembi.
Kambe kulokhe kufanele na ukuthi abantwana abangamantombazana behlolwe ukuthi belokhe bezintombi ezigcweleyo baze bayekwenda ukwenzela ukuthi beziphathe?
Kuyasiza mpela ukuthi abantu laba ngamantombazana bazigcine, mhlawumbe bazigcinele umshado, umuntu azangena emshadweni ayethi ugcwele ntombi yomfazane. So kusiza futhi ukuthi umntwana mayezazi ukuthi uyahlolwa akazi kuvanzi agcwale indawo yonke, uyazigcina kahle.
Siza kuzwa ngomculo kaSikhosana omutsha.
Ingoma ngikhiphile ebhale lidlala tethe
utethe umuntu osakanisile omakhiwa
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Kulandela umhlangano oqhutshwe namhla phakathi kwezinduna lomongameli Emmerson Mnangagwa woBulawayo, uhulumende uthi induna yizo ezizakhokhela udaba lwegugu Raundi ezigabeni zazo ngendlela yokulungisa lolu daba. Umongameli Mnangagwa uthi udaba lunye ngalunye luzacutshungulwa kukhokhela izinduna, njalo abantu bazitshele ukuthi lulungiswe njani kulabo abafuna ukungcwaba izihlobo zabo kutsha kumbe abafuna inhlawulo. Uthe kufanele abantu bebuzwe ukuthi bafunani, njalo udaba lolu lungaphathwa ngokulenketha bechabi. Induna ezaqeda ukukhulumisana labantu bayo izatshela uhulumende yena ozaletha usizo. Baphinde bacubungula okubalisa ukuthola izithupha kwabathinteka ngegugu Raundi, ukwelulekwa kwabo nokungathuthukiswa kwesigaba seMathebeleland. Ukuze sicubungule lolu daba sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Asidingi njengabahlali bakomthwakazi ababulawelwa abantu ukuthi sitshelwe nguye Emmerson Mnangagwa ukuthi siluphathe njani lolu daba. Whether unike amandla izinduna ukuthi ziphawule ngezigaba ngezigaba ukuthi zilulungise njani, kodwa kokuqala sithi asiyi kumlalela ngoba uvele engumbulali. Uhlupho lwezinduna zethu ezinye ukuthi zisuke zingananzeleli amandla ezilawo ngokuba zinduna, so kungani ubuduna bazo babuthatha kubandla leZANU-PF kanti bazinduna nje ngenxa yamakhosi ethu uLobhengula lo mzilikazi. Yikho ke sithi ke kugcina kusenzela athi abanye babo singabathembi ngoba sebengani basebenzela iZANU-PF okwedlula abantu laba abayibo ababaholayo ngezigaba ngezigaba zabo. Kanti ngakwelinye icele futhi njalo kule ndaba esiyikhangeleleyo ukuthi thina mhlaka 1 August 2018 after my elections eZimbabwe, u-Emmerson Mnangagwa wakubona kufanele ukuthi afake International Commission eyayihedwa uMokhlante owayengupresident wakwele South Africa. Kodwa ngase sifika edabeni lwegugu Raundi nje sicabanga ukuthi yilo ngabe udaba okuba le-International Commission ezophatha lolu daba, simbona u-Emmerson Mnangagwa engayenzi ngendlela esifuna ngayo, njalo simbona e-appointa i-NPRC esicabanga ukuthi kuyi-organ esebenza ingaphansi kokulawulwa nguye u-Emmerson Mnangagwa. Kanti njalo futhi sinanzelela ukuthi kulala ama CSOs akhe ayo afumayo kwelikamthwakazi akhanya sengani asebenzelana lohulumende kodwa esebenzelana kanye lohulumende wakho Emmerson Mnangagwa. Kanti ngakwelincele sibuye futhi simbona esefuna ukusebenzisa izinduna ezikhontrolwa ngokuthi lolu daba luphathwe kanjani. Nxa sikhangela ke uluhlu lwezinto ezibekuyo lapha kulokho athi kukhulunywe ngakho, silithina batshiyelani indaba ye-International Truth and Reconciliation Commission ezaphathwa ngabantu abangela sici njalo abangazange baphatheka kulolu daba lombhuqazo. Ngoba nxa sikhangele thina indaba ye-Gukurahund iyi-genocide edinga international attention, hashi nje ukuthi ibanjwe ngumperpetrator ezifakela abantu afuna ukuthi abafake, esenzela ukuthi umphumela ungaphumi ukhomba umunwe kuye ngoba kunguye owabulala abantu bakithi ngalo umbhuqazwe.
Sesikhangela uluhlu lwezikhalazo zezinduna, khona konke yini okukhathaza isigaba zeMathebelele kumbe kuningi okuchiwe phandle?
Bakhe phezulu nxa sikhangela ukujula kodaba lwenhlupho zeMathebelele. Kule ndaba izinduna layo Emmerson Mnangagwa abangafuni ukukhuluma ngalo udaba lwe-1979 Grand Plan eyabhalwa yiZANU-PF ukuthi bazahlukumeza njani amaNdebele, bathathele umbuso, bathathele umnotho wabo, lakho konke okungenza amaNdebele kumbe ngithi abantu bonke abavela komthwakazi abagocela indimi ezingu-13 ukuthi baziphilise ngokugcweleyo. Sinanzelela ukuthi i-1979 Grand Plan ikhulumile ngokuthi ezikolo zakithi kumele kufundiswe ababalisi besishoneni, ema-police station, emahhofisini kahulumende, umhlabathi wakithi, emabhenki kumele omanager bebe ngabavela khona le Mpumalanga, lawo yonke into mhlawumbe engahlanga phezu kwabantu bakomthwakazi. Konke lokhu sikubona bengakuphawulanga, bengakhulumanga ngakho, ngoba iZANU-PF iyabusa namhlanje kwelikamthwakazi for the past 41 years besebenzisa le rule book e-1979 Grand Plan ethi abantu bakithi bangama second class citizens endaweni zakubo. Kungakho ngisithi mina indaba yombhuqazwe ayipheleli kulabo ababulawa ngo-1983 kusiya ku-87 kuphela, siyibona iqhubeka. But ngakulesi sikhathi sibona isibuya i-economic genocide whereby amathuba emsebenzi, lamathuba okuvula amabhizimusi, le ndaba ezilokwenza lamasiko kamthwakazi wonke jikelele zibulewe nguhulumende nalowo eZANU-PF okhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa. Esikunanzelela thina sithi kuyikuphuca abantu bakithi amalungelo abo besebenzisa ukubusa kwabo phezu kwethu. Yikho sithi konke lokhu abakukhulume ngakho mhlawumbe bakwenza kwangani ngama-demands, u-Emmerson Mnangagwa akayi kukulungisa ngendlela esicabanga ngayo ngoba yena enguye u-perpetrator. Kanti njalo okunye sinanzelela ukuthi ukwenza lokhu njengoba umnyaka ka-2023 wama-elections ususondele eduzane, ufuna ukuthi abantu bemvotele becabanga ukuthi hayi ngumuntu ohlukeneyo lo Robert Mugabe, kanti ngabantu abafana nayo futhi esenza kanye khona ukuba usenziwa ngu-Robert Mugabe.
Lo umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abalitshumi lambili babulewe umkhuhlane we-COVID-19, kwathi abedlula amakhulu amathathu 386 bahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni owethulwe izolo, ugatsha lolu luthi lokhu sokukhuphule inani labantu asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo lakwedlula izigidi eziyinkulungwane. Labulala abedlula inkulungwane ezine asebehlatshewe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula izigidi ezimbili. Uhulumende uthi ulokhu esamukela amajekiseni okwenqabela i-COVID-19 lanxa kwezinye izigaba zelizwe abantu besithi ayasilela. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane, kulandela ukuchothozwa kwakhe ngendlela aphatha ngayo udaba lwe-Afghanistan, Umongameli Joe Biden weMelika ngolwesihlanu uthe uzaqinisa ukuhlengwa kwezizalwane zeMelika ezikulelo lizwe ezilokhu zizama ukusuka kulandela ukuhluthunwa kombuso walelo lizwe ngamalwecatsha ohlobo lwesitaliban. Iningi lisegcekeni lendizamtshina eKabul, lapho okulengxabangxoza khona njalo sokusele amalanga alithumi kuphela ukuthi ibutho leMelika okuyilo elihlenga abantu liphume liphele kulelo lizwe. Amalwecatsha kwelenje esigabeni seTilaberi azenzela santando lanxa kule migoqo eminingi ebanqabelayo, njalo kulokuhlaselwa kwabantu nokubhonjwa kwezinye indawo, kutsho amalunga edale lephalamende akuleyo ndawo. Ukuqeda lolu hlupho, elenje selithe kule state of emergency lavimba ukuthi abantu behambe nemdududu, lavala imikambo ecatshangelwa ukuthi iphathisa amalwecatsha, njalo selibeke imigoqo ethile ekuthengisweni kwamafutha ezimota awefuel. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, isizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Abazali bezifundi zemaphandleni bathi bakhathazekile ngempilakahle yabantwababo ngoba iningi lezikolo kulesi isabelo zingelamanzi, okulakho okudala ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 zingavulwa. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abazali bezifundi zemaphandleni bathi bakhathazekile ngempilakahle yabantwababo ngoba iningi lezikolo kulesi sabelo zingelamanzi, okulakho okudala ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 zingavulwa. Abafundi esixoxe labo bathi sebefisa ukubuyela ezikolo ngoba ukuhlala emakhaya kuphazamisa ikusasa yabo. Omunye walaba bafundi uLindi Spanda uthi abanye bakhe abasoze babuyela esikolo ngenxa yesikhathi eside abasithethe behlezi emakhaya.
I-lockdown le isi-affekthe kakhulu, especially endaweni zesikolo isi-affekthe kakhulu sibili, especially amankazana amaningi agcine sezithwala ngokungayo esikolo.
Umnumzana Arnold Mangena odabuka ku-Ward 5 koBhewula eMatobo uthi ukhathazekile ngokuvalwa kwezikolo.
Ikusasa lethu asilaqiniso lalo mpela, asisakwazi lapho esiya khona ukuthi siyophetha ngani. Abaningi sebeyenza ukuthi ngithengisa, abanye bathengisa ama-airtime, abanye sebelima izingadi bethengisa izilimo, abanye batshaya izitina.
Umnumzana Luka Ncube ongumzali la engowebhewula uthi akukho okwenziwayo esikolo ukuze abafundi bavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19.
Akulanto elungiselelwa ukuthi kule themba lokuthi izikolo zingavula. Kulokho kuhlezi njengokuthi amanzi nalana ezibholane nalana alandwa ngaphandle kwesikolo kumbe whatsoever yiwona la khona, kodwa la ukuthi kumbe kuthiwa kulungiselelwa for ukulwa nalo mkhuhlane, hayi into engekho lapha kithi endaweni yethu asikayiboni.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Dennis Moy oyenandeni eGwanda South othi kusaselwa umsebenzi omkhulu okufanele wenziwe esikolo phambilini ngokuthi sivulwe.
Ubunzima bukhona kakhulu sibile kuvulweni kwezikolo lapha, uthi uyakhangela ezikolo ama-classroom ukuthi mabethwane kangakanani, uthi uyakhangela ubuningi babantwana, uthi uyakhangela ifurniture nje yona ekhona ukuthi ingakanani. Ngokubona kwami sibili, ngibona engani special emakhaya kuzenza igciwane lelimemetheke kakhulu kakhulu. I-risk ebantwaneni, i-risk kubabalisi, it's even risk to the community.
Umnumzana Love Moncube Matobo uthi iningi lezikolo zakibo lisizwa izizalwane zakuleli eziphetsheya kwelizwe ngemithi yokuhlanza izandla, ama-sanitizer.
Bayazama ukuthi bethumele kona lokho ama-sanitizers, ama-maski, ama-standard equipment sokugeza lezo zandla. Bazamile impela abantwana, especially esikoleni sethu lapho eseNyashongwe. Ma nginanzelela, hayi bazamile ngamandla. Okubuhlungu ukuhlala kwabantwana ekhaya, hey, kwismothi umothi ekusasa labantwana.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emaNdebeleni umnumzana Agent Moyo uthi kunenge okufanele kwenziwe andubana izikolo zivulwe.
isikolo kufuze kube namanzi lokuba abathisha amaningi abhubha ngesikhathi lesi sidlulile abahedmaster abhubha. I-concern enye futhi ngeyokuthi ama-class sizes la makhulu ama-classes la ukuthi uhulumende angenele abe-reduce i-ratio yabantwana. Lokunye futhi ukuthi khathesi kunje iholo lingalincane kambi sokuthi uhulumende la angane uyangezelela iholo labatisha. Ekuhlatshweni lapha sithinana kulama-challenges ama-line made kakhulu endaweni ezithreniyo sithi ababalande ezikolo laba abafuna ukuhlatshwa bahlatshwe besezikolo zabo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yaphansi uMnumzana Tawungana Ndoro utshelele umsakazi ukuthi sebegebhe isikotsho ezikolo balungisise ezinye eziyinkulungwane ukuze abafundi bavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19 lapho besesikolo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa losakhulayo olwela ilungelo loluntu uMnumzana Josphat Mzaca Ngolube.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngingabe ngelela abalaleli bonke abalalileyo. Hayi nya thaba ukwamukelwa nguwe Chris Gande ehlelweni.
Ungasitshela ukuthi ubona njani okwenziwe ngabasakhulayo bakwele Zambia okuthiwa yibo ababangele ukuthi umnumzana akayinde ijilema anqobe kukhetho?
Kuyisibonelo esikhulu kakhulu ebantwini abatsha beZambia into abayenzileyo ukuthi banqobise lo mkhokheli ongenileyo HNH abathi ngu-HH. Abantu beZambia isikhathi esiningi kakhulu badubekela kibo ekhaya. Kukalutshwani ukuthi uhlala nomuntu weZambia emazweni lapho esihamba khona njengabantu beZimbabwe sigcwala indawo zonke. Angitsho ukuthi abakho emazweni but bakhona, kodwa ngobuningi babo abantu beZambia bahluphekela kibo. So kuyinto enhle ukuthi bona abayatshanje abantu abafisa amathuba emisebenzi ukuthi impilo yabo iqhubeke phambili babelele kusasa elihle bazilwele bona bodwa. Kuyinto enhle kakhulu abayenzileyo abantu abasakhulayo beZambia.
Abasakhulayo beZimbabwe bona bayenelisa yini ukuthi bayenze lokho okwenzakale eZambia?
Ikuthi ungakhangela abatsha abaningi beZimbabwe sibili isikolo bahambile bayafunda but ungananzela unganeka bazihluphi ngokwezombangazwe basuka nje bazitshela ukuthi hayi thina lokhu asekungeni but bengananzela ukuthi amathuba emisebenzi lokuhlupheka kwabo kubanqolwa ukuthi ihulumende eyephetheyo kayenzi izinto ngendlela. Njalo ungakhangela abatsha beZimbabwe isikhathi esiningi ababambani entweni ezinjekulungisa ilizwe ukuthi babambani babemunye. Njalo ukuthi okunye singathi kwenziwa ukuthi maybe bayesaba uchuku oluphakathi kwabakhokheli esilabo laba. Sizamile ukuthi siphakame singabatsha beZimbabwe ngomnyaka ophele kathi sigcwele amazwe siyahlupheka sixotshwe yile hulumente adivele ifuna ukuthi isibulale ngendaba yokuthi ayifuni ukuthi kube lo muntu ophakamayo azame ukuthi azilwele. Abakafundi abatsha beZimbabwe ukuthi basukume balwele amalungelo abo njalo balwele amathuba abo ancindezelwa yilaba abakhokheli abakhona. Mzukwana bezasukumela phezulu babekwazi ukuthi lonke uhlupho olukhona lapha elizweni lwenziwa yibukhokheli obuphecayo, ukhokheli obungahambi ngendlela. Kuzaba lula ukuthi ilizwe lakhe liya phambili. Okwakathesi hayi ngani nje bakhohliwe babhizi ngama-earphones ezindlebeni zabo balalela imusic bakhodla bo-WhatsApp labo-social media ukuthi basukume kusesenzima kibo.
Siyasizwe kuthiwa abasakhulayo eZimbabwe basetshenziswa ngabamabandla abusayo ukuwona bethengelwa utshwala bebhema lembanje lokunye okunjalo. Ukubona njani lokho?
Inkulu iqiniso ukuthi esikhathini esiningi izano njengebandla elibusayo liyasebenzisa ama-youth. Njengokuthi kuba nzima ukuthi umuntu ayale imali evelene ehlupheka uthi enzele uyuto loba lutho olungalunganga nxa uthi yakevele ehlupheka njalo idinga leyo mali ukuthi ayenze into yena le engalunganga. Ungakhangela abatsha bakhona even abatsha abangahluphekiyo but abasenziwa kesi ungakhangela kulo mfundisi lo okuthiwa ngujava lalaba abanye umayithithi bancane sebesetshenziswa izanu ujobana belabalandeli abaningi ku-social media babeyibantu abazakhanga ama-youth esingathi ngabatsha ukuze bavotele i-ZANU PF. So abatsha beZimbabwe kabala isikhathi esiningi asiziniki esingathi sibe le nto yethu esifunda siyenze ngendlela ngokubambana la ngokufuna kwethu. Siyasuka nje siyengeke statue sidabulwe center laba abakhokhela jesi simbona lo ujava ugcwele indawo zonke uyawumane siyalala but uthi ngumfundisi but siyakubona ukuthi ngumuntu nje osereputhwe i-ZANU PF ukuthi asebenzele yona besebenzisa i-following alayo kuma-social media akhe whether ngu-YouTube o-Twitter labo-Facebook ukuthi bamsebenzise yikho okuyi yikho sokusilimaza ukuthi
okugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyalivalelisa abalaleli abahle mina ngiyojoswa ukuthi ngizacanga ukuthi bese hayi uhambo kaluphelanga. Lami nginje ngilaphe ngikhona umfutho ukuthi lizwe silikhulule lokho engilawo njalo siyaphambili into enzalitshela nokuthi ukulibusa izwe salibusa singabatsha. Iasoze sahlehla sandawo. Kathesa ungakhangela unxa ufuna ukuthi ubone unanzelisise kakhulu ukuthi yona leveli ihulumende ukwenza kwayo ukuthi isigijimise isihlukumeze isigcwaza amazonke ibisenzela ukuthi ungabi nomuntu ophakamisa ikhanda. Ngoba mina into enzalitshela yona ukuthi ngesikhathi ngisuka ekhaya instruction yayikhona wakuthiwe mina mbulawe kwenzela ukuthi abanye abasha abantu babone iexample ukuthi umuntu omisa ikhanda ephikisana naleyo uhulumende ebusayo uyabulawa. Into evele imisa ukuthi mbulawe njengoba labona ukuthi kusengiphumise eSouth Africa walilandelela njalo futhi befuna ukuthi bambulalele khona eSouth Africa. So ukuthi ukufa kwami it won't akufuzanga kube ukuthi umbuso wami kube ukufa kwamzaca kube ikhoso okufuze kumise irevolution. Omunye la efuza ukuqhubeka phambili ajoin aqedise ukuhambo asukume nini ngobuningi bethu singathi hayi uzibane kaseko ngawuzibane ukukhona lawe bana ngozibana lo usukumise okunye ilizwe liyakhusi ngalikhulula. Ngiyabonga ngiyalithanda kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Josephat Mzaca Ngulube osakhulayo olwela ilungelo loluntu ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Dande lilani.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sihlaziya udaba lokwendiswa kwabantwana bebancinyane lokuzithwala ukuhlandla lesibili lengxoxo yethu lo nkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalele ePhalamende njalo engumphathintambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana.
Ngabe kuthiwa kula COVID ngabe kuthiwa le mahofisi ngasihlali kodwa sesivela nemashonal central Embire sababiza ngoba lapho kwakule over 4,000 abantwana khona ababemithisiwe within a short time. Safika sashala phansi lezinduna labo sobhuku labalisa lenkokheli zonke ezikhona labantwana amankazana amanye ayemithisiwe babekhona khonapho sayixoxa indaba le ukuthi kababuyele ezikolo lamatisha babekhona. Waba nomunye umntwana owaye ehlanguliwe laye waba nomntwana emncane kodwa wazibisele esikolo waphuma le 12 points. Lo mntwana samkhuthaza ukuthi angeniswe university abe shining example ukuthi lapho umntwana oyinkazana ungahlwangulwa ungenziwa konke lokho victimized kebe kungasiyo ndaba yakho. Try and get out of that and relive your life. And thina sokumele sicreate i-system eyamukela amankazana lawa siba rehabilitate sibabisele ku-community sibabisele ku-society bahlale ngoba ayisiyo ndaba yabo abazange bakucabanga ukuthi bafuna ukukwenza. Someone decided on their behalf ukuthi kumele ngenze lokho isona sosakha umntwana lo isono wesomhlangu.
Ugatsha lwakho lwathi abantwana abakhulelwayo bengabuyela esikolo bevunyelwe ukuthi befunde kunjalo bakhona yini abakwenzayo ukuthi libone ngani uhlelo lolu lwasebenza yini kumbe kabakho abalwemukelayo?
Abanye bayalwamukela abanye njalo abalwamukeli. So sokumele ukuthi thina njenge community sihlale phansi labantwana laba sihlale phansi lezikolo sihlale phansi labanye abantwana sihlale phansi lama teacher sibe leqiniso ukuthi abantwana laba bayamukeleka labo sibanike isibindi sibanike iconfidence ukuthi akukho wrong or there's nothing wrong that you did noma umntwana engxenye wakhomba akula muntu ongaphambanisiwe emhlabeni bancediswe abuyele endleleni eqondileyo. Enkayi lapha nenzela khona bakhona abazali asebezimisele ukuthi bawenzele umsebenzi bayahlala phansi lamankazana bahlale phansi labazali bazame ukuthi bababisele ezikolo but iproblem esilayo yikuthi izikolo azivulwanga yikuthi kule COVID lokuhlangana lakwa sikukhuthaze ngenxa yokuthi umkhuhlane lo uyabhubhisa ubhubhane lo mubi kakhulu. But I think ngabe kuthiwa kuyavuleka kuhle kulabanye abazali sibile ngibaziyo esebenzimisela ukuthi basebenzele abantwana ukuthi babavisele esimweni esihle. I think i approach yona leyo eka teacher eka mzali womntwana e community labanye nje around abanye abantwana abafunda lalo umntwana kube yisystem ekhondema linto le isirehabilitate umntwana. Singakuphatha ngaleyo ndlela sizancedisa umntwana ohlwangulweyo.
Okwenkayi, kungabe kuluhlelo eliluqoxileyo yini kumbe bazisukumela phansi abazali bathi ngcono sisebenze lezikolo lomphakathi ukuthi abantwana babuyele esikolo?
Yikuxoxisana njengezakhamizi ukuthi kanti lokhu kungahamba njalo. Abanye basuke kudobha bathi ye thina sibili singakusebenza lokho. Bakhona abanye abazali asebe usebenza, but njengoba ngisitho kuba lobunzima ke ekuhlanganeni umoya onalowo kumbe ipilo kuze uthando lonalolo olokwenza izinto ezinjalo ezokubisela abantwana bethu esikolo lukhona ebantwini. Obekuhlupha ke khathesi i-COVID ukuthi asihlangani labo futhi abantwana kabasaye isikolo. Sazi senza okuthiwa operation bamba umntanakho. Wena njengomzali iba neqiniso ukuthi ugeli ulaye, uyakwazi ukuthi ungaphi ugeli, uye enkunini yini uhambe lobani, uye emfuleni uhambe lobani, uyathokoza yini vela khona ngale. Akulaluyo lutho yini olunothisayo wena njengomzali ukuthi ungani umntwana uhlobile kwenzela ukuthi sishe sibambisane masinyane uhlupho lungakayikhajani.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Sithembiso Nyoni omela iNkayi North edalele ePhalamende njalo engumphathintambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane. Ngesizwe ke ezomculo
zalezela amanga phakathi komnyaka.
Umculo njengoba salazisa kumaviki amabili edluleyo ukuthi uSikhosana Buhlungu ulubhekise kobulawayo ukuya rekhoda umculo wakhe omutsha. Ezinye ingoma ezibikwa zingakakhutshwa kwakhathesi. Usitshele ke wathi sokwenza yini.
Ingoma yikhiphile ebhale zidlala tethe
umsakazweni lasi ingoma enje khona
makiwa ngoku esayiqhuba laye chasisela ngomculo.
wanchete wami. Hey, hey, umjandila.
Umculo kaSikhosana Buhlungu weGwamba eNkayi, umculo omutsha othi Dlala Ntethe. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umongameli Mnangagwa uthi kufanele abathinteka kudaba lwegogorawundi bezikhethele abafuna kwenziwe njalo induna ezaqeda ukukhulumisana labantu bayo. Izatshela uhulumende yena ozaletha usizo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.